Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 16 Mpandula 2021 ngokepstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbukiso lo uza kuqala mhla ka 21 kuya mhla ka 24 Mpandula 2021. Abalombukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abavumela ukuza e-trade.
Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walonyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena.
Inxa yokubuya kwama-comments radio la sikubona sokuyinto esingayenzakala lula njalo ezathuthukisa izigaba esingathi thina i-community development. Sonke siyazi ukuthi ama-community radio yinsika yokuqhubekela phambili kwezigaba.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8. Amalunga ebandla leMtokazi Republican Party atshengisele namhla eNational Rallies of Zimbabwe koBulawayo esola athi yikuqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba inkampani kaloliwe. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi yeZimbabwe International Trade Fair bethule umbiko othi embukisweni walonyaka oqala ngeviki ezayo koBulawayo abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Bathi bazama ukwenqabela ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba ekoBulawayo.
Kobhubhane lwe-COVID-19 sokuguqule izinto eziningi ebeseziyinjwayelo emhlabeni jikelele. Nanko lonyaka abantwana abasavunyelwa ukuzozilibazisa embukisweni we-ZITF walonyaka okhangelelwe ukuqala ngeviki ezayo ngolwesibili usiyaphela ngolwesihlanu. Umgcinisihlalo webhodi ye-ZITF umnumzana Busisa Moyo uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo labo.
Umbukiso lo uza kuqala mhla ka 21 kusiya mhla ka 24 Mpandula 2021. Wenzelwa emzini omkhulu wezombukiso owaziwa ngokuthi yiZimbabwe International Exhibition Center koBulawayo konduduziyathu. Umhla ka 21 kusiya mhla ka 23 Mpandula amalanga abekelwe osomabhizimusi ukuthi umhla ka 24 Mpandula nilanga evulelwe wonke usuku. Abaqala lo mbukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abavunyelwa ukuza e-trade fair.
Ukubekele phambili ethi wonke umuntu oza kumbukiso walonyaka ukuthazwa ukunanzelela lokulandela iziqondiso eziphathelane lokuzivikela ku-COVID-19 laloba umuntu ehlatshwe ijekiseni ye-vaccine. Amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala yena usekela ukwaliswa kwabantwana ukuya embukisweni lo.
Kumeshakuhle ukuthi abantwana basalele kakhulu ebuva ezikolweni lapha. Sebesalele emuva okubuzisa ubuhlungu okudanisa izikolo ziyabe zile mfanelo imithi yonke eyokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane we-COVID ngoba iqiniso ukukhona usubulela abantu kakhulu.
Amalungiselelo ombukiso walonyaka asefike esibangeni esiphezulu njalo ugijima ngendikimba ethi the new normal for business and industry realities and opportunities. Amankampani abikwa esebhalise ukuzobukisa lonyaka asengamakhulu amathathu lamachumi amahlanu 350 kuthi alichumi awo ngasuka kwamanye amazwe abalisa iBotswana, iDRC, iIndonesia, iKenya, iMalawi, iMauritius, iNamibia, iNigeria, iSouth Africa leTanzania. Umhlaka 21 kusiya ku 23 Mpandula ngamalanga abekelwe osomabhizimusi, kuthi umhlaka 24 Mpandula lilanga elivulelwe wonke uZulu. Umongameli Emerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso okusemthethweni mhlaka 23 Mpandula. Inani labantu ababanjwe bele COVID-19 eZimbabwe izolo belikumakhulu amabili lamachumi edlula phose ayisikhombisa 266, kwabhubha umuntu oyedwa. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,963,058 ngokugcweleyo, kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,892,137. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukela ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8 besithi lokhu kuveza ukuthuthuka komsebenzi wokuthukululwa kwamagagasi lokuvuleka kwamathuba okuvulwa kwemisakazo eminingi kweleZimbabwe. UMlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNepera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomidi yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi kunje abehofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda elizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. UNepera uthi okunye okubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. UNepera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini, njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi UNepera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lesisebenzi lingazelaya emsebenzini. UNepera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona, njalo okwamanje luqale eCholocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye, njalo laseBhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha, anduba lusiwe kumagumbi omane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwamapassport, UNepera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze amapassport lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo, UNepera uthi lokhu kulakho uqala ekuqaleni kokampalakazi, njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapassport alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni UNepera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. Unkosazana Celia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Zim Rights uchasisa ngokuqhakatheka kuba lalezi ncwadi.
Kubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi 4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo okunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga waseLions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole attention iyabadepriva ama-rights awo lokuthi athole isithupha nxa engelambhedi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprived.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho seluqhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023 njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo esola athi uqhatshwa kwabantu abavela kwezinye izigaba inkampani kaloliwe. UMnumzana Zibusiso Mkhabakhaba Mkhwananzi, ilunga logatsha lwabatsha kunhlanganiso ye-MRP, uthi abahlukuluzwanga ngamapholisa ngalolu daba njalo abawazisanga ngokutshengiselwa kwabo. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kuliqiniso ukuthi namhlanje sitshengisele kampanini ye-NRZ eduzane le-Westgate. Izisebenzi labahlali bakobulawayo bazile kithi ebandleni labantu iMthwakazi Republic Party bekhonona bekhala ngalokhu langesihluku abasenziwe yinkampani ye-NRZ. I-NRZ ibifake umbiko itifuna abantu abalithumi lambili abazongena emsebenzini bebe ku security ehlangothini le security. Abantu basukuma bahamba kodwa isimanga sibe khona ukuthi abantu labo akusaqhatshanga 12 kusuke kwaqhatshwa abantu abayi 6 ku 12 lezi yakwazi ukubuya abantu abangasiba hlali bakobulawayo. Sathi yebo sikubonile ngokunjalo ngokuhamba kwesikhathi zabona ikampani le isiqhathe abantu abafika 50 amathumi amahlanu. Abantu inhloli zethu abantu abaphakathi lapho basitshela bathi no man abantu laba abayi 50 basuka eMashonaland kungakho namhla besikhethile ukuthi sisukume siyetshengisela sikhonona ngalolu daba.
Ubufakazi balokhu lilabo yini? Njalo siyabonta sikho kwakuqala likhonona ngalolu hlupho lolokhu luqhubeka yini esigabeni zeMathebeleland lakobulawayo?
Ubufakazi silabo bunengi silabo abantu abaqhatshiweyo phakathi khona pana abasebenza labona labo abaqhatshiweyo bezizweni abayibo abasicuphelayo okwenzakalayo phakathi yiwo phela amavileveni lawo amakampani amaningi amakhulu akobulawayo kanye lawo amakampani kahulumende lokho ekuqhubeka umkhuba wawo lokho ekuqhubeka umkhuhlane wokuletha abantu bezizweni at the expense of abantu bakithi. Abantu bakithi beqhubeka bedubeka bengaqhatshwa besubencishwa ama opportunities siyananzelela namanye abathi baqhathisa online okuwenziwa ke ministry of health. Abantu bakithi lokho beqhubeka bengaqhatshwa yilobu bulembu kodwa hayi sithi thina sizoqhubeka siphusha leli vangeli sizoqhubeka silwela abantu bakithi thili lolu hlupho luphele luphele komthwakazi.
Ukutshengisela kwenu kwamukelwe njani yileyo nkampani? Babuyile yini kuzokhulumisana lani? Umbiko liwuchiyele bani njalo likhangelele ukuthi ukwenziweni ngalolu daba? Impendulo limeleleni?
Besikubhekise ikakhulu kuMr Ndlovu onguye ongu-trainee supervisor kuleya kampani. Besivele sike safika evikini elidlulileyo samdinga singakatshengiseli sifuna ukuxoxisa naye sizwisise kodwa basivalela amasango kwathiwa singeke simthole, kodwa kubukeke ngani wayengumuntu okhona. Lanamhlanje yena ubaba uNdlovu usuke engumuntu othithayo kakhulu, wasidlula wangana kaboni bantu, sazama ukumkhulumisa wangena emoteni wahamba. Akukhathelekile umuntu noma ungumhlobo bani, kodwa uma uyisihlali semathebeleleni sifuna imisebenzi evukayo iphathwe ngabantu bemathebeleleni. Yikho ke okade kumumethe imibhalo ebesilayo sikuthile emafensini ekhampani, zakuthiyela lezinye izisebenzi namaflyer amaphetshana amalutshwane.
Lo ngumnumzana Zivusiso Mkhabakhaba Mkhwananzi, ilunga logatsha lwabatsha kwinhlanganiso yemthokazi Republic Party, obexuxa nosithandekile Mdlanga weStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikaloliwe ngodaba lolu, njalo imizamo yokuxhumana labo ilokhu iqhubeka. Unobhala wogatsha olubona ngendaba zasekhaya umnumzana Aaron Nepera uthi akekho uzehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho luka-2023 ngoba engenasithupha. Kunje abogatsha lwakhe sebesungule uhlelo lokuhamba ngezimota emaphandleni bebhalisa abantu ukuthi bathole ingwalo eziqakathekileyo ezikhuqela izithupha, incwadi zokuzalwa lezinye. Umevisigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNepera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi kunje abehofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda ilizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. UNepera uthi okunye okubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. UNepera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini, njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi UNepera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lezisebenzi lingazelaya emsebenzini. UNepera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona, njalo okwamanje luqale eCholocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye, njalo laseBhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha anduba lusiwe kumagumbi womane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwamapasipoti UNepera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze amapasipoti lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo, UNepera uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kokampalakazi, njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni UNepera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. UNkosazana Silia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights, ZimRights, uchasisa ngokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi.
Kubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose
inamba engathi mina yi-4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga wase-Lions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni, hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole attention iyabadepriva ama-rights awo lokuthi athole isithupha nxa engela mbhedi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprived.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho seluqhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023, njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ulanto namhla uhlelo asizuzenibo mama sikhangela okwenziwa ngabesifazana okumayelana ne-COVID-19. Inkokeli yenhlanganiso ezizimeleyo eyamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu bathi zokunciphe amathuba okuzibusa eZimbabwe ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19. Bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wehluleka ukuqhuba ukhetho lwama-by-elections kulandela ukususwa kudala lephalamende lamakhansili kubalandeli bebandla le-MDC Alliance yilabo abakubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Asebexotshiwe kudala lephalamende lakumakhansili njalo lababulawa yimkhuhlane etshiyeneyo bafika phose 190 elizweni lonke. Ukukhonona kwabantu lokhu kuza kusanda kuthakazelelwa usuku lokuba uzulu azibuse emhlabeni wonke jikelele olwe-International Day of Democracy. Inhlanganiso ye-United Nations leyeZimbabwe Election Support Network zithi amanye amazwe asebenzisa umkhuhlane we-COVID-19 uncindezela uzulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, lomnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU PF. Umafa usungula lolu daba.
I-preamble ye-constitution yeZimbabwe esa-adopta ngo-2013 ikhuluma kuhle ukuthi thina silapha sifuna i-democracy, i-rule of law lokuhlala sizwanana. Kodwa ke sibona ngani ibandla leli lithungamelwa ngobabo uMnangagwa selisidlubhedu selisenza ukuthiwa yi-one party state, okungani sebefuna ukuba intando kayiphikiswa. Abantu abavunyelwa ukuthi bakhethe abameli babo ngenxa yokuthi sebevala nge-COVID, kodwa amanye amazwe silawo eduze bayakwenza kwaphumelela. Njalo amasotha asekhanya ngani yiwo sephethe iziduku, isiduku sokubusa, ngoba abantu baphonga ubandla mahlayana besiya emakhothi, omama bayahlukuluzwa, indlala iyabheda, izikolo azilalutho. Kodwa ungathi uyakhangela uzabona ukuthi ukungathembeki lesithi i-corruption iphambili kakhulu.
Babuthuma amafutshane, wena ubona ukuthi kuhamba njani ama-by-elections kawakho?
Ye i-by-election iyafunakala sibili. Mina into engimangalisayo Mthembo yikuthi kona abantu laba bayakhohlwa ukuthi kona thina njengeparty iZANU PF we are the champions of ama-by-election. Ever since ama-by-elections aqalayo asikaze sidliwe any by-election. Kuhlanganele even kolapha kumlawo, mina nginje ngi-product yangena e-parliament nge-by-election ngo-2015. Sawina noma babesilona sasingeke ukuthi nazange siparticipate, but we know the people that I stood with laba phela ndaba ngabantu engibaziyo phela mina lasempumo masiphila sonke. Uyabokwazi umuntu ongu-MDC but ubuye kwazisa nganto kona ungena as an independent, but ukwazi ukuthi kona usupporta i-structure as-MDC lento ezifana nazo nalezo. So China very successful winner. So if violation would have been an added advantage, get to the people, we see a winner. Because a council in Ghana, the only one that's alive, she winning a violation for the lay a country back in Ghana, who had 28, number of councillor who kid him.
Babu Umava, get a colapo.
Izano Ivigeda. Izikhothamathe zabo umonzora bayakwazi ukuthi sibangavele badliwe ku-by-election bazayangeka bahle bacathe ku-political history. Yikho-ke khathesi bazama ukuvikela umonzora ngoba nguye ehamba exotha abantu ethunyiwe ngamahindla zakhe ukuthi bamfake esikhweni lathi abe-MDC Alliance babona ukuthi kuyahle kumnyangise. Yikho-ke lokhu bedoda khathesi sibe lamahunga-hunga esiwalandelayo. UMonzora se-approach-e uPresident Mnangagwa we-ZANU-PF ukuthi aba-postpone ama-election up to 2028 ngenxa yokuthi vele bayakwazi ukuthi abala lutho. Hhayi, singakhulumi ngama-by-election kuphela, khathesi asikhangelenini okuthiwa i-rule of law. Abantu bangaki abasemajeli bephonga ukuphoselwa khathesi te kula ma-war veterans abantu aphonge esiyadinga izimali zabo bahle baphoselwe ejele 48 hours, yapheli 48 hours abange ekhothi bakhululwa. Silabo Johanna Mamombe, silabatwala bezikolo, silamaloya, silamateacher, silamanesi, silamadokotela. Yiphi iministry ehamba kahle engakhononiyo? Iministry engahlukulizwayo? Konke lokhu abantu beZimbabwe sebesidla ingqoqo zomlomo. Njalo ukubusana, ukubusa kwezano sokusiya kuHitler. Yikho-ke sizabona ukuthi after 2023 yikho sizabona khona ukuthi abantu beZimbabwe bafuna uhlupho lolu bese befuna
umusha. Babuthuma khonapho kuthiwa-ke iZANU-PF ngani vele sebefuna ukuthi lincindezele abantu kulo mangalisayo sokusiya kuHitler khona ngale.
Ngiyabuza sibili umfowethu baba Mava. Mina lapha into ekhona engifuna ukubana ngiyifake emgcekeni ikuthi kona vele njengabantwana beZimbabwe kusamele sihlale phansi silungise into lezi. Phakathi kweZANU-PF bakhona abanye abantu abangenzi kuhle, abatshontshayo, besenza i-corruption, besenza izinto ezimbi. Abanye benze besebenzisa ibizo leZANU-PF kukathi-ke iZANU-PF yona kayibhenefiti lutho. Imali le ayitholayo uyithatha ayidle nale muli yakhe nama-girlfriends akhe nako konke okunjalo, okuyinto embi. Uhambele into naku-MDC kwaphana bamafa, bakhona futhi abanjalo abenza izinto ezimbi, aba-corrupt, besenza konke okubi ongabenangabe bayakwenza. Babisele muvilizwe, badonsele phansi izinto, kungabe lolutho oluphumayo. Kodwa kungashiyo ukuthi kumbe mhlawumbe yikho okumelwe yi-MDC. Mhlawumbe i-MDC imele into e-right kakhulu ekumele ikhangele ubana they are looking at what i-ruling party is doing and baqondise lapho okuyabe kukubi khona. Kodwa kube sesiwa labanye abantu phakathi ababesenza izinto ezingafanelanga. Yizo izinto okumele sihlale phansi ngazo zona lezo, sikhangeleni sonke sithi bakithi, at the end of the day, what are we saying? Are we saying Zimbabwe first? We are saying ZANU-PF first or MDC first? Well, once we say the latter lay, say we say silahlekile. In the card lay, you know, sina nje ngabantwana beZimbabwe, asifundeni ukuthi iZimbabwe first. Nxa ngibona intsonzi lami kuZANU-PF ngabe lisenza into yoganga, kangilibambe, ngilikhuze, ngilifake, ngilichaye egcekeni laba. Laye baba uMafa nxa ebona intsonzi lakhe ke-MDC ngale lisenza into yoganga, kangilibambe, alikhuze, alichaye egcekeni laba, ukuze into le iphele. Mina ngingomunye wafisa ukuthi ngabe kuthiwa kona siya-adopt-a into enjengeye-China ngalona corruption, faka phambili, ufake emdini laphana, thatha umbhobho, dubula, kuphele kangakanani.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF lo mnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, bexuxa le-Studio 7. Singeke hlukani izihlobo, wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Habe inkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walo nyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Abahlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8. amalunga ebandla lemthokazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo, esola athi yikuqhatshwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo ngu Gibbs Dube ngisithi asidibaneni wapha 7.